hayi onye lasiyekele nokudlala singakafiki kuzezifundo zabantwana vele bangaka abantu abasabukela khona kuno-TV sengitho zazo iziphatha amandla zako uhulumende siyazo sihlala lazo ziphakathi kwabantu kubonakala ngamadishi phezulu okuyikuthi vele labo nxa bangabukela engxenye yokunye okuthize kuyabe kuvele kuqondane labo kodwa loko kulezifundo ezakwenziwa kuthelevishini umabonakude mbona ngathi yikudlala ngangikwazi-ke ukuthi bangaki abantwana abazaba lenhlanhla yokuthi bahlangane lawo iningi labantu kuyazi ukuthi bahlala emakhaya emakhaya-ke kwezinye indawo sengitshiwe wona umsakazo weradio kawubani pho ithelevishini-ke mina ngibona ngathi uhulumende umbe yena lo ucabange khona lokho uzama ukuthi athi iZimbabwe ilizwe elithuthuke kakhulu eliphambili thina abanikazi abahlali bakhona siyakwazi ukuthi lokho yiwuchitha isikhathi enxephakathi kwabantwana abalikhulu bangaba babili baye bathathu abazathola lezo zifundo yiwuchitha isikhathi le mali lamathuba kungangcono abantwana bafundiswe ngababalisi ezindlini umbe laba asabahlala phansi babe bebaqeqetsha lokho kukamabonakude hayi ingane wane nje isizo zika-amukela kakulalutho kuzabaphathi kanjani nxa phakathi kwabantwana bangamathumi amathathu amane amasihlanu eklasini kube umntwana oyedwa ozabukela leyo thelevishini leseni yakhona kuyabe kusizani kona lokhu laba ababalisi bona laba abathiwoyo kumele phela kube yibo laba ababukela uze babone ukuthi abantwana bafunda okuya ngabi eqinisweni ngakusebenzi nanko amagetsi siqedeye insuku ezimbili kungela kuwacwayizi kungela lutho pho-ke nxa sekufundwa amagetsi lawo njengoba laye engathenjwa ayadula aziyelala abantu vele sebeziphekela ngemfuno hhayi akusebenzi sadekile akusebenzi
okuyikho okuhulumende angabe uyakuqinisa kuyini ukuthi abantwana bethole
uhulumende okumele akuqalise yikuthi ahlale phansi labazali kuphume isisombululo esizazama ukuthi sisuthise wonke umuntu kathesi abazali abanye balakuthi bancedise abantwa babo labanye abantu abangabe babe ngamatisha baretire kumbe bahlala phansi kumbe la amatisha nxa lezikhathi sebetshayisile kakuhlalwe phansi kuvunyelwane ngoba imfundo iyathengwa ukubhadala esitofizi ukuthenga imfundo xa kuyinto ethengwayo abantu ngabenelisi ukuyithenga imfundo leyo ingabe kungaphi leyo esotisa abantu babo ngoba ngurhulumente akutsho ukuthi khona impendulo zenkinga zonke zikuye impendulo zisebantwini abanikazi bendaba abanikazi belizwe.